Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zinhlano kunyanga kaLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo.
Bayaxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Uvele uhlala engumuntu osebhalweni sacabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula okuthengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo.
Ibandla le-MDC lisola uhulumende we-ZANU-PF ngokubopha abantu ebethesa umlando wokuthuka uMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ikomishini yezokhetho isithi isiqalise umkhankaso wokuhuga ontanga enkundleni zobulembu be-internet ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umsakazo we-Studio 7 uyakuveza ukuthi akulamkhankaso onjalo okhona. IZimbabwe Electoral Commission ikhona enkundleni ye-Twitter le-Facebook, kodwa akulamikhankaso eyenzayo kulezi nkundla. Izek ithi balutshona abasakhulayo labesifazane ababhalisayo. Kusenjalo kubikwaso kulabantu abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Engithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi bakithi kungaze kwabayenika ngoba ungafica ukuthi bona abantu abakhulumayo ke basetshenziswa yilabo ababusayo besenzela ukuthi abantu behluleke kumbe babe lokudonda kuyabhalisa. Laye uMugabe lanxa bemuthi ukuthi uyaqilibezela kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo. Kwesibili kulilungelo lakhe ukuthi akhethe lokho okufuna kwenzakale eZimbabwe ngempilo yakhe njalo ngomkhono weZimbabwe.
Bakhona abanye abathi okwenza bengabhalisi bengabi lomdlandla wokuvota ikuthi sesiside isikhathi bevota kodwa akulatshintsho oluzayo, akulatshintsho abalubonayo. Ungabakhuthaza ngawaphi amazwi abantu abanjani?
Kambe ngabe ngesikhathi sempi sathi thina akulanto ehambayo lapha ngoba siyahamba abantwana bayafa egangeni bayabulawa ngamasotsha, abantu bayabulawa bayabotshwa, asiyekeleni lokhu. Ngabe ilizwe lelisalithatha angikhona ukuthi ngabe salithatha, kodwa ke saqinisela salwa saze salithatha lelizwe. Kuyafanana lelakathesi lo otsho njalo kufanele abekwazi ukuthi nxa usenza into yakho ungayenza ingaphumeleli, akufanelanga ukhalale, akufanelanga silahle imbeleko ngokuswela ngoba uMugabe vele unje kumbe mhlawumbe sesavo
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu usisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveze. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabhukuthafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, Emashingo, Chivi Central, E North, Lase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachabaland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachabaland South, Ematobo North, Kanyelo South, Ebubulima East, Kanyelo West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Osondakhethwa, ukuba ngumphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni, umnumzana Aaron Maboyi uthi ukusilela kwemisebenzi kulum hlubulo sokubangela ukuthi abantu abaningi batshone besemasontweni ngitsho laphakathi kweviki. Uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe amafekithali ukuze uZulu enelise ukuthola imisebenzi. Kubika intatheli yethu uVusisizwe Mkhwananzi.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngolwesihlanu, uMaboyi uthe isabelo seMatabeleland South sibusisiwe ngamathuba amaningi okuthuthuka, kodwa okudingakalayo ukuthi kube lamafekithali alungisa impahla ukuze uZulu athole imisebenzi. Sipha umzekeliso, uMaboyi uthe iChebechebe eligcwele ezifuleni lilakho ukusetshenziswa ekulungiseni amafasteli angathengiswa phetheya kutholakale imali yakwamanye amazwe. Wengeze wathi kumele kusungulwe izifundo ezizadala ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ayisiyo nyama yodwa eqakathekileyo enkomeni, kodwa impondo lamasondo lakho kuyasetshenziswa ukuyenza incino. UMaboyi uthe isifiso sakhe esikhulu ngesokubona kusakhiwa iKwanda State University ezafundisa uZulu izifundo ezihambelana lempilo yakulesi sabelo egoqela ukufuywa kwenkomo kanye lokwenziwa kwamatshe aligugu.
Singabe ngabokulimelela ukuhlangabezi, kodwa sibe ngabantu abaza kwezolutho lokuthi siphe abanye, ngoba umuntu lo ofundileyo uzuzile imfundo, kodwa kumele ukuthi imfundo yakhe ayisebenzise.
Wengeze wathi ukusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusebenza abantu baye esontweni ngaso sonke isikhathi lalapho bemele babe semsebenzini. UNopala Jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, uthi akulo ukukhuluma boya ngakwenza, kodwa uthi abakuthandayo ibuntu bakhe.
Kunzima ukuthi singathi difference lana zayiletha, so ukuthi nje let's hope and see, but ukuthi okuzaba ngcono perhaps kuye kungaba ama relations nje labantu, public relations zakhe njengomuntu oyiprofessional, a former ambassador, a former principal, maybe ama relations zakhe relating to individuals might be better.
Isikhulumi sebandla eliphikisayo le MDC ezansi yamandebeleni, umnumzana Ekhe Moyo, uthi uMaboyi kumele ngabandlululi ngezepolitika nxa efisa ukuphumelela emsebenzini wakhe.
Into angayenza mhlawumbe to improve anga zama ukuthi yena ama-relations or i-public relations yakhe nabantu ibe improved, azame ubudlelwano obungcono engehlukanisa abantu ngokuthi lo ngwaliphi bandla.
Kusenjalo, oxotshwe ngumongameli Mgabe esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngentuthuko yamaphandleni, umnumzana Bed Nkoncube sekxothiwe njalo endlini kahulumende abehlala kiyo. UMaboyi nguye osezahlala kulindlu. NginguVusisizwe Mkhwananzi, owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Ibandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole kakhulu ukubotshwa kwabantu besetheswa icala lokuthuka uMongameli Mugabe. Ngeviki edluleyo kubotshwe abantu abathathu ngaleli cala okugoqela isizalwane saseMelika esisebenzela eHarare. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Mbuso Siso uthi bayakusola kakhulu lokhu.
Uvele uyidayele into yakhe yokuthi ngasokusiya kwisikhathi sema-election uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula okuthengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo ukuwina ngendlela ezingayisizo yikho ehlala engaphathekanga nxa ukuba lezizalwane zakwamanye amazwe nxa zingena elizweni.
Bakhona abathi ukuhlukuluzwa kwabantu lodlakela lokubotshwa kwabo kulakho ukudlondlobala ngokuya kwesikhathi njengoba siyibhekane lokhetho likubona lani ngaleyo ndlela.
Kuyatholakala kakhulu especially from ibandla lezanupiyefu ukubana bayakhethisa abantu amacala angayisiwo besenzela ukubana ba-intimidate abantu ukubana bengahambi bayivota efree. Kuvele isikhathi esiningi kuyatholakala esikhathini sama-election.
Umnumzana Mbuso Siso ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
senziwe manje
lo baba mkhulu
babe
lobola
usenzi
kule gqweda eseri city amalobolo akumelanga abadalo selihambise udaba lolu emthethwandaba kambe kumele kubhadalwe kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na uze inhlaziye udaba lolu ngilo mnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo lonkosazana Nonsikelelo Mpofu ngiyalibingelela khona ngapho lapho likhona injani
siyaphila baba Tuzo
siyaphila baba
inkase ngawe baba moyo nxa sukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo.
Hayi mina ngilisupport kangaka ukuthi ungalobola ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emveleni yethu sikhula thina labo khuku kwawuvele kukhona lokhu so ngaqala ukubuza kwakuqala ukuthi yena atluvale lolu daba yena ubeboneni usoleni kangaka
iyo yena ngokutsho kwakhe ukuthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba budakadaka amlulaza
ngaziphi indlela
yena kungazani uyakusola kakhulu
ye kungaba umbono wakhe futhi ngicabanga ukuthi kungasolwa nguye yedwa kumbe le 5% enye ngoba ngicane kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotshole kusukisela vele sikhula thina ngithi ngemvelo vele esindebeleni ukulobola into evele ikhona noma ngapi so yena nxa sithi ukungalobolwa hayi mina kandisupport kangako ngoba izizathu zangikhona mbondi ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola kuvale ngenxa yakhe.
Mhm Mampofu nanto daba akalotshola wena ulubona njani udaba lo?
Udaba lolu alulunganga mina ngisupport at all vele anginale percentage leyo engathi ngingasupporta ngayo ngoba kunje nxa ngizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhithelwanga yona senta angikhithelwanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso
ye kuqhubeka khonapho kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana yabe sethengisiwe phela ngokutsho kwakhe
asikho kuthengiswa ube thabe kuyikuthengiswa ngabe kusolela khona even kudala ngesikhathi njengoba umoya esitsho ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala sengisuka ngiza komoya angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo thona nxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo mphomba ukuthathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo sengathi kusho ukuthi nxa sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokukwanile sikhulisile isibongo sungadlulela phambili ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe akulanto nje ayisebenzile nzima
so nxa sukhangele baba moyo umuntu kathengiswa lapha kwenziwani nxa umuntu elobola la
umuntu kathengiswa nxa kulobola lokuyana baba Dube ukuthi waziwe abalapho akhona ukuthi uhlezi njani so into ezifana lezinjengazenezo kana nxa kuyukuthi akalotshola kuthini kutho ukuthi uyahamba ayekwenda asuke lapha ende ayengale asuke lapha ende ayengale so lesiyana nje ngithi isibambiso sokuthi umuntu kwaziwe ukuthi uhlala ngaphi kunjani
ye ngaphandle kokhonokho Mampofu ukulobola kuqakatheke kanganani
langu ngenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona nangingafika kathe sihlali naye enhlezi khona labantwana babe babili ngoba vele kanilotshola nganyadlule ngiyakhona ukudlula futhi ngiyephambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngidlulele phambili ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hhayi mama njengoba sikhitshelwe ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwakhiwe laphana ukulobola kumele sakhe ubuhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe lekusasa
esikwaziyo baba moya ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa umuntu anti kunjani
liqiniso sibili ukulotshelwa abantwana akula into ethengiswayo laphana
kodwa ke phela abanye bayajophela ukuthi hhayi ongani kukhona lapha-ke umuntu usethengwa sibili
hhayi lokhu vele akukho yijula kancane loyo imbono yabantu etshiyeneyo labo ngabantu ngezinye indlela abangafuni ukulobola kumbe ngithi abafuna kukhansile ukulobola kodwa bengalazizathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela zini ngoba kuvele into evele imvele
kodwa ngokubona kwakho-ke mampofu ubona zani igoda leli lizanqoba yini kudala lo mthethwandaba ngodaba lolo
ikakhulu ngathi nxa lingahlangana labantu besintwini angeke lize linqobe unless ngasezohlangana lalaba abantu asebe-adopte izinto zesilungu
ye bona ngizani isikhathi sesidliwe ngumangoye phose lakho lokugcina baba moya
hayi nxa esithi yena amalobolo hayi ahame ngibona ngani ululaza isintu lokhu vele ngiye kuvuma kani
ye gqiba khonapho-ke mampofu
akayekele nxa yena kungamhambelanga kuhle lapha kukhona akayekele abanye balotsholwe kasiyekele silotsholwe siziphilele kahle angafuni ukuthi sihambe siyeba ngoma sihlalisane
ye lapho-ke sixoxakelo nkosazana nonsikelelo mpofu siphinde njalo zaxoxa lo mnumzana sibusiso ndaba nengi moyo ukhona ngale-ke kwele Botswana olivalisemoyeni ngumthembo sileba ukips dube ilani
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe ngeviki edlule balaleli kuhlelo lwethu labasakhulayo olwe-the connection olwenzakala kanye ngeviki ngolwesibili ngo-8 ntambama besiphatha udaba malana ngendlela abontanga bona abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa obunjengofacebook twitter instagram lokunye okufanayo abanye bathi bayasebenzisa ukuze badinga uthando abanye bathi hayi bhuti mike mina ngiyayithanda imali waze wathi I use social media for business, nothing else. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomunye walabo abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa ukuze baphathe amabhizimusi abo umnumzana Walter Ndlovu. Masizweni-ke ukuthi yena uNdlovu uthini ngalokho. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Mina ngiyiphile kakhulu njani lini?
Hayi, siyaphila, siyaphila. Right, Walter, awungitshele ngamafishane mnumzana ngale bhizimusi lakho eliwuyenzayo usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa.
Okay, hayi, ngiyenza i-business lama, ngiyenza i-art and crafts. So ngiyayidayisa ebumenjini bokuxhumana, ngiyakhona ukuyidayisa ku-Instagram naku-Facebook naku-inthanethi njalo.
Uthengisa izinto ezinjani nxa sesithi art and craft? Phela art and craft is such a big, big word.
Ya, ngenza la masofa abelukwe ngelala.
Okay.
Lamathebula khona, then into engizenza eziye lama-crate, amakhulakhula crate la akudala, antique.
Awungitshele-ke Walter, ukwenza ibhizimusi lakho usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa kunzima na?
Ya, kwesinye isikhathi ngiyahlangana lokunzima kakhulu because ibhizinis yakhona isuka ingahambi kahle ma usebenzisa zona ezokuxhumana but akufani.
Umehluko kungaphi?
Ya, yes, i-advertisement yakhona iyo esikubayo ibe yinkinga because uzothola ukuthi ama-customer amanye amaningi awatholakali kubo like kubo-Facebook. Special abelungu ukuthi bathole ku-Facebook kusuka kube yinkinga
ngoba inkinga ingaphi angithi wonke umuntu ugcwele khona ebulenjini
yebo kunjalo ugcwele but hayi business yakhona yona iyahamba kodwa ayihambi ngendlela yakhona or ayikafiki kuleso stage sakhona
hayi ngiyakuzwa-ke mnumzana awungitshele-ke Walter ubona ngani umuntu kumele abe lolwazi olunjani ukuthi aphumelele eyenze ibhizimusi lakhe esetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa
ulwazi umuntu okufanele abe lalo kufanele abe ulwazi lokuthi kusetshenziswa kanjani uyisebenzisa kanjani because angeze nje kuphela ukuphosta izinto kumahholi akho but kufanele bekwazi ukuthi usebenzisa kanjani ukuthengisa enkundleni zokuxhumana because isikhathi esiningi ma ngifake into zami ngisuka ngibe chakabe lunga kukhulu kwenza ukuthi babone lokho nyabe ngikudala
njengoba kulabo ntanga abaningi abasetshenziswa ubulembokisi libazisa abo Facebook abo Twitter abo Instagram ungathi ukwenza ibhizinisi lakho khona kuyinto engathuthukisa indlela yophapha ngayo ibhizinisi lakho na
I think kuyinto emqoka kakhulu ukuthi umuntu i-business uliyenze kuma social network because abantu abaningi bachitha isikhathi eside bekuma social network because akufani ku-advertiser kwakhona izinjalo
ku-chief kakhulu ora singabuzwa ke mnumzane ngokuthi ngibuze umbuzo wami wokugcina bese sikugqiba uhlelo ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abalesifiso sokwenza imali besebenzisa i-social media njalo i-internet kodwa bona bayasho ukuthi hhayi abalala ulwazi oluthile ukuthi bangaqala ngaphi
yebo ngilasi isifiso kakhulu sokuthi ningabasiza lami lapho engabasiza khona ukuthi babekwazi ukuthi ba-advertiser kanjani, benza kanjani hayi ukuthi kuphela uyangena bese ufaka into zakho kuphela hayi futhi
awusinikeze phela ama-social media details akho ukuthi laba abalesifiso sokuthi hayi wathi sibone ukuthi i-art and craft yakhe ime kanjani bangakuthola kanjani
okay ku-Facebook u-Walter Ratelang Ndlovu then ku-Instagram u-Walter Ratelang
hayi Walter siyabonga kakhulu mnumzane bekuhle ukuba la kuhlelo mnumzane
nami ngibongile kakhulu
hayi siyabonga hayi balalele limzwile umnumzana Walter Ndlovu ongisakhulayo ophatha ibhizinisi lakhe ngasebulenjini uWalter njalo ngomunye wabalaleli bethu siyabonga kakhulu Walter siyabonga nxa lifuna ukuxhumana lo Walter lingamthinta ku social media noma ku WhatsApp ngunombolo zakhe ezithi +27 64 120 4287 ngiyaphinda njalo +27 64 120 4287 ayi balaleli isikhathi ngathi yiso esesiphelile masidibane ngeviki ezayo kuhlelo lwethu labasakhulayo olubalelisayo nguMike Hove lilale
singeneke ecaweni sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ngobusuku obuhle kangaka
usiphathele uphi umbhalo namhlanje
namhlanje bemfuna ukunika abalaleli bethu ingqobe ngento yakhuluma nguJakobe kuchapter ka 1 verse ka 27 uJakobe lapho sinika ingqobe uthi yena ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu Baba yilokho ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni ukuthi lapha le ngqobe enkulu kakhulu uJakobe asinika yona okokuqala uyasitshengisela ukuthi kukhona ukukholwa ukuthi nxa kusiza phambi kaNkulunkulu kungabi ukukholwa okuhlambulukileyo esingathi kumbe engcane kuyabe kungcolile phambi kaNkulunkulu ikanti yena lapha ugcizelele kakhulu ngokukholwa lokhu okuhlambulukileyo uthi yena okokuqala singabala phezulu siyananzelela ukuthi uyasikhuthaza ukuthi obani ngabenzi belizwi lingabi ngabalizwayo kuphela lizikhohlisa ngakho ngiyakholwa ukuba namhlanje nxa sikhuthazana sisuka lapha sizihamba siyekwenza ilizwi okokuqala uJakobe lapho uthi ukukholwa okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu uletha indaba yokuqala uthi kuhambela izintandane siyakwathi nxa sikhangela lapha elizweni lethu leZimbabwe abakwaziyo bathi khona inani labantwana abazintandane zinkulungwane zezinkulungwane eziningi baningi abantwana abasala bengasela bazali sebeyiwo abakhangele imizi ngenxa yemikhuhlane ngenxa yezinto eziningi ezenzakalayo ngakho uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba laba bantwana akudingakali ukuthi kube le ngilosi ebakhangelayo kodwa kudingakali ukuthi kube lo muntu umuntu lo ngubani umakhelwane yisihlobo abazalwane. Lakho kumele lapha silomlayo ukuthi lapho sihlangana labantwana abazintandane abahlala esigabeni zethu kumbe izihlobo zethu, umbhalo uyasilaya njalo uyasikhuthaza ukuthi sibakhangele. Izwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa ukhangele intandane wena ufana lokuthi ukhangele umuntu osenhliziyweni kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uyakukhumbula njalo uyakunaka kakhulu lokhu. Okwesibili, sibona ekhuluma ngabafelokazi. Umuntu oyabe lahlekelwe ngomkakhe isikhathi esiningi uyabe seswele umuntu obeletha ukudla ngkhaya, umuntu obeluphahla. Umuntu nxa esengene kuleso sigaba, ungene esigabeni esinzima kakhulu sibili. Kodwa uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba abazalwane singakhulumi kumbe singakhangeli, sizwele kuphela umuntu lwana sithi hayi, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ingubo, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ukudla. Kodwa uthi yena, kasithatheni ukudla esilakho siyenika umuntu ongumfelokazi, asithatheni lokho esilakho siye kweyaba sihlanganelane ukuze labo bahle. Ngakho lapha sibona into eqakathekileyo ekhulunywa nguJakobe yokuthi ukholo lolwesilwalo ayisilokholo lokukhuluma kuphela, kodwa lukholo olwenzayo. Kutsho ukuthi ukholo olungalamsebenzi phambi kwaNkulunkulu luba yize, luba lukholo olungancedi ngalutho. Siyananzelela njalo ukuthi uthi yena nxa sikwenze konke lokho, kodwa nanzelela njalo ukuthi awuzingcolisi ngezinye izinto, kutsho ukuthi ngesono. Abantu abaningi khathesi siphile emhlabeni wokuthi abantu abaningi bajayele ukuthi nxa umuntu engene ebandleni basikhathaza ngokuthi kule moto enjani, usebenza ngaphi, ngingatholani kulowo muntu. Kodwa abalutshwana abazibuza lo mbuzo ukuthi kambe mina shuwa nginganikani ebantwini abadubekayo. Ngiyathokoza ngoba kathesi sesiyangena esikhathini seKhisimusi, sesiyangena esikhathini zokuthi izimo lisizabe zithokoza. Kumele engqondweni yethu sicabange ukuthi manje laba abanye abaswelayo sibancedisa njani.
Kuyiphethe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje. Baba, egama likaJesu, sithandazela abazintandane labaswelokazi, ngoba wena uthi ungubaba wezintandane ngokhangela abaswelokazi. Ngakho siyabathandazela, sibabeka ngaphansi kwamaphiko akho, ngaphansi kophahla lakho. Njalo sithandazela lalaba abalaleleyo ukuba Nkulunkulu uzavusa enhliziyweni zabo ukuthi bencedisa labo abaswelayo, ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, ukukhuthaza abalaleli ukuthi asambeni siyedinga intandane labafelokazi sibancedise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Mambazo Lady Smith amambazo amnyama bahlabela kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona ungikhumbule Nkosi yami. Ukuzigqiba ezosuku sikhanyele ebezihamba phambili, ibandla leMDC lisola uhulumende ngokubopha abantu abetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mugabe. Baxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo. kwanelo kwalamhlanje olivaleliswayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.